Into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha, kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya bacrosse i-border bayeregister. Engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekuphakufezeni favor of iZANU PF, ngoba abantu abaningi abayi-opposition labantu abaningi abasediaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi bakhwaphe umngcele bayeregister, kanti sebebhizi ngokuregister ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto, kuyinto engani kukhona okunuka santungwana, sekwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Kodwa ke khona kuhamba njani, abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota?
Kukhanya kakhulu balutshwane kakhulu kakhulu ebantwini esengihlangane labo nengixoxa labo ngisho la kubo-Facebook la, angiboni kubalutshwane kakhulu abaselapha e-South Africa abakhuluma ngokuthi kasisukumeni nisihambe sirejista ukuvota. Wonke umuntu ubhizi ngokudinga amaphepha awokuthi ahlale lapha e-South Africa athole ipeyi yamaphepha ku-renewal awo mapemit. Angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya. Yithi nje thina abanye sivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele.
Aso sikhathi yini abantu abathi silokhu sikhona?
Asazi mina, asazi sizabona ngakho, kodwa ke into seZimbabwe into siyazi ukuthi kuqhakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje lokule elikhulu ukuthi abantu bakhuthazana, kodwa kwakhathesi kukhanya hayi akukho usibili into enjalo. Mawuhamba lapha ubuthele khona abantu bakithi abaningi endaweni njengabo Hillbrow oyuveli, abantu bakhangabaconcentrate emaphepheni. Abanye nje nxakhuluma labo ukuthi sizarejista ukuyavota, abanye banjele ukuthi besabele ukuthi ngoDisemba ukucrossa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe frustrated bagcine bengahambanga ukuya register ukuvota. Yezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukuregister. So kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela into zokulungelelwa zamalungelo abantu, kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani abakho busy kangako lo ngendaba yokuvota, lokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration nendaba yamapermit.